50 round liyana ekuqala kungakangezelele ukuthi kuregister abantu abangalazithupha especially abathalana nabadodana ezizathu ezijini ukubhalisa babehluleke ukuthi baregister. Then kwazobuyana basongezelela kwase wamalanga awu-1 station, kwaba yi-1 day eGwiji primary school, kwaba yi-1 day eGuwe primary school. But engakudiscovera sekuseGuwe ngalethi wasilasidi yangkhona ngatholanisa ukuthi abatsha laba babethethe izithupha nabantu abadala, izithupha lezo kwakumele zibuyiswe ngapha eGuwe primary kungakafiki ilanga lokuthi kuzoregister. But la zafikile anakhona ukuthi kuregister izithupha zingekho, so ngabantu abacina bangakaregistanga. But ke esesihlanga ukuthi abantu bafuna ukuthi bayiregister, so kukhathaza ukuthi lapho sokumele bayiregister khona sokusesenta enkayisenta lapho sokuhanje khona kube le ndleko ezithize.
Uhlupho lolu-ke olwezithupha kukhanya lokho luqhubekela phambili yini, kumbe kulolunye usizo abalutholayo ukuthi bazuza abantu amaphepha la?
Abantu babethethe izithupha, izithupha zakhona kumele zaprocesswa eGuy district, kumele ziphenduke zibuye ukuthi iprogramu yangasibuya ekungezelela ificane izithupha lezo zikhona. Yikho lapho kube lohlupho khona, lakho ngukudiscovere ku-1 station ngapha eGwiji azange kuthole eGuye kulaba ngahlangana khona emajaha labo bahlangana lohlupho nje ukuthi abantu bebebuya besipho funa ukuregister izithupha zakuthi bazazithola kwabo zatholakala zingekho.
Ikhona indlela yokulungisa lolu hlupho?
Ngivele nje ukuthi ngifuna uhamba ngiyebonana nayo i-DCPS extra ngimtshele ngendaba yangkhona. But i-progress ikhona ukuthi abantu abanakazothiwa kukhanya kumele sibakhuthaze ukuthi bahambe bayiregister ngapha i-district. Utho kule ndleko ngoba from eGuwe usiya eGuy is $3 singitheni, this is $6. Omunye umuntu ungasumtshela ngalokhu ukuthi ngangcono uyebhalisa ku-district ethi ngiweste imali yami, yona imali ihlupha kangaka, ngangcono nje ngeke.
Inani-ke elabantu ababhalisayo bakhanya babuya yini ukuzobhalisa abantu, kumbe lokhu indwendwe zezincane njengalokhu esikuzwa edolobheni lakoBulawayo?
Indwendwe zezincane ngoba ngiyananzelela ukuthi sekunabanye abangakakwanisi iminyaka ukuthi baregister, akade sebebuya bazofuna ukuthi baregister bagcine sebephenduka. Laba abavezele kufanele baregister bahle baregister kuma-services lana kuqala, but engikwazi ukuthi abazange baphele bonke. Abanye bakushiyeni basezindawo ekudingeni izimali ekutsheketheni lapha, sokuthi umuntu athole imali okuthi abe ezoregister nga kuba nzima. Abanye bakhona bona bacine bebanjwa yilona lolu hlelo lokuyogcinile.